Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa e-commission ebona ngezenkohlakalo e-ZAC akopha ummeli wegogwe nembuziya edalela ePhalamende umnumzana Justice Wadiajena esetheswa icala lenkohlakalo.
Alo kuchina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe.
Ibandla leMRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixexebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lesi.
Ngiyananzelela nawo ligathanza leyesikolo amandla alo ayehla kakhulu. Imbangela kuyikho kona okuthana ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuthana esithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa.
Imali yeZimbabwe iqhubeka ilahlekelwa isisindo, idola elilodwa leMelika selilingana lamadola angamakhulu phose amahlanu $494 emkambo osemthethweni kuthi owensitha seledlula inkulungwane eyodwa $1,000. Uhulumende uthi usebumbe iqula ukuthi liyegebha izidumbu ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa e-commission ebona ngezenkohlakalo awe-ZAC abophe ummeli wegogwe nembuziya umnumzana Justice Wadiajena esetheswa icala lenkohlakalo. Wadiajena ubotshwe leziphathamandla zenkampani ye-Cotco uPius Manamike, Max Monjanji loFortune Molai kunye lomqondisi wenkampani ye-Pypont Moncrox uChiedza Dana. Abantu laba betheswa icala lokususa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million elizweni ngokungekho emthethweni. Bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ivandla leMRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixexebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lesi. Leli bandla lithi abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende lamakhansila bazavela ebantwini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Irizini yokuqala kungaba yukuthi abantu abaningi kumbe inani elithile komthwakazi la afekthwa ngumbhuqazwe wegugurahundi ka-1983 to 1987 okutholakala khona ukuthi abantu abaningi kwelikamthwakazi asebebadala aba-afekthwa ngalesiyani isikhathi abalazo izithupha lama-birth certificate. Kube futhi njalo le ndaba yokuthi indawo zokubhalisela ukuvota ziba katshana na ungakhangela the Hall of Math South babe register eGwanda eProvince, the Hall of Math North babe register obulawayo eProvince ngoba iProvince yeMath North kumbe ngithi office yeZeki eMath North kobulawayo. So ikonke khonoku kuyabangela ukuthi abantu inani labo liyehle compared to kwezinye indawo. Kanti njalo okunye kuyasibonisa ukuthi nakhona abantu bakomthwakazi abakholelwa ekuvoteni isikhangelo ukuthi from 1980 uzofika namhlanje bebevota kodwa akula nguquko enkulu esithe yabakhona. Inkulumo yakho ithi sithini ngalokho thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe sehlukane leZimbabwe sibe lilizwe elizimele lodwa ngalokho ngesilungu esithi silwela iself determination weza abantu bakithi bayaregister ukuvota kumbeni kabaregister ukuvota ithika sondaba esingamesha ngayo iprogress yethu simesha iprogress yethu ngokuthi lapho esihamba khona sikhankasa sikhuluma ngokuthi sifuna ukuphuma eZimbabwe abantu bakithi bayayithakazelela nayo indaba bayakwamukela nalokho esikuthweleyo ngoba sicabanga ukuthi iyo indaba emqoka ezoletha inguquko lempumelelo lokuphila okuhle ebantwini bakamthwakazi abangakakutholi for more than 129 years kusela ngo-1893 njalo futhi sibafundisa lokuthi kumele bezilwele kuma-communities abo sikhangelane lezindaba ezilokwenza lokuxoshwa kwababalisi kumbe lokuthi simelane lababalisi besishonini abadiploya ezikolo zakithi sibafundisa lokuthi ama-resources wonke komthwakazi ngawabo ugoqela igolide lomhlabathi osisezandleni zamashona konke lokhu yinto engadingi ima-elections kodwa edinga ukuthi abantu bakithi batshelwe iqiniso
bona abazancintisa lizaluphatha njani lolu daba
ubhoda wethu sikhankasa emakhaya sibumba ama-structures kuyindlela yokuthi sisebenze kanzima lama-communities ethu lezigaba zakithi okwenzela ukuthi ama-candidates azasimela kuma-councillors kuma-members of parliament aphume ebantwini avele ebantwini siyasibona amanye amabandla e-imposa ama-candidates uthole ukuthi umuntu omele isiqinti esithile asowa wena leyo ndawo obuye wadojwa wazofakwa umuntu lo usithola ukuthi uyehluleka lokumela izifiso zabantu ngobuqotho.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Imali yeZimbabwe iyaqhubeka isehla isisindo nanku idola elilodwa leMelika selilingana lamadola akuleli angamakhulu phose amahlanu $494 lokhu kuvele kumanani ethulwe yiReserve Bank of Zimbabwe izolo ngeviki ephelileyo idola leMelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi amane alamachumi phose ayisitshila galombili $478. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libiza amadola akuleli aphezu kwenkulungwane $1,000. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu yena othi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe awumanga kahle.
Udaba lolu babambo lingani ludaba olusihlukuluza kakhulu esilubhekileyo sonke nje njengabantu abakumabhizinisi okusobalayo ukuthi ke liqhubeka lilahlekelwa ngamandla idola leZimbabwe ngendlela yokuthi singananzelela nawo likathanta le-US dollar amandla alo ayehla kakhulu imbangela kuyikho kona kuhlane ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane sithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa okuvamisa ukuthi kube yilokho esithi thina i-productivity lama-exports ayenziwa yi-economy isisindo semali nje sona vele imvama sandise ukuthi sithole amandla empahleni esizenzayo umanufacturing sizithengisela amanye amazwe so kutho ukuthi ngenye indlela i-demand yempahla zethu nxa isikhuphukile yikho kwenza ukuthi imali yethu izuze amandla nxa sesizawuthi-ke sizuze inzuzo-ke kulabo abasibhadalayo nxa sebesihlawula behlawula impahla lezo abazithenga kithi nxa siqhubeka sisiba yi-economy leyana engathengisi lutho kungela demand yempahla zethu kunzima kakhulu ukuthi idola lethu libe lamandla emkambo.
Njengabo somabhizimusi baba Ndlovu ungathi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe lokhu kuliphazamisa njani?
Kuyasiphazamisa kakhulu baba Nkomo ngendlela yokuthi lathi siyabe sikhangelela ukuthi nxa sisebenza sithengisa-ke impahla khonapha kuqakathekile ukuthi locally lathi sibe le mali esigcinayo emabhanga. Kodwa ke uzathola ukuthi nxa usithi uyabhenka ubhenka nale mali yangakithi ye-RTGS port sibili unjengomuntu ubana nje odlalayo. Akusincedisi ngalutho ngoba isisindo semali nxa silahleka kutsho ukuthi lawe amandla oba lawo ekuthini uthenge impahla njengoba sikhuluma ngokuthi okuningi sithi kumbe i-raw material esiyisebenzisayo sithenga ngaphandle kwelizwe kwenza singaze saba lamandla ukuthi sithenge impahla ezilohlonzi kumbe sithenge i-material eningi eyenza sanele ukuthi siqhubeke ukuthi sisenza amabhizinisi ethu siya phambili. Iyasilimaza kakhulu ngoba ivali esiba layo kumabhizinisi ethu iqhubeka isehla, kuyasilimaza kakhulu bani.
Intengo zona zisakhuphuka mahlayana njengalokho bekusenzakala yini kumaviki asanda kwedlula kumbe sokulobubelo?
Hayi, mina sibili from where I stand angiwuboni umehluko. Intengo ziyaqhubeka zikhuphuka ziya phezulu. Yebo, kambe kungathiwa ifiweli ike yehla nje kancinyane, kodwa-ke ifiweli lanxa yehle ngamasenti amalutshwane kakhulu angaphansi kwalitshumi, hhayi intengo kukhanya zihle zasala zikangcele phezulu khona ngale lapha ezivele zakhona kuze kukhwele ifiweli. Lokho-ke kwenza ukuthi-ke ibhizinisi umkhathi wokuthengiselana kube nzima kakhulu ngoba nxa vele intengo ziqhubeka zikusona esisimo abantu kunzima kakhulu ukuthi babuye bazethenga lokho esikuthengisayo. Siyananzelela ukuthi kakhulu laba abantu abakuma-groceries kule wayivali yanenziwe kuma-borders ukuthi abantu sebengaletha ukudla bengabhadalanga i-duty. Okwenzakalayo ukuthi-ke sokusiba nzima ukuthi-ke nxa wena utrade ngapha ngama-local products abanye abantu beletha impahla ezingathelanga umthelo emabhoda laphana, kunzima ukuthi-ke wena osebenza uthengisa lezi mpahla ezilokali ngapha kube le nzuzo oyitholayo, kuba nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu, usomabhizimusi, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi usebumbe iqula leziphathamandla zakhe ezigoqela ingcwethi kwezempilakahle, amasosha kanye lamapholisa ukuthi liyegebha izidumbu ezahamba ngalamanzi ngesikhathi sezulu lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Iqula leli lizasebenza lommeli wesigodlo seMozambique eZimbabwe, yena obikwa esekhulumisane lohulumende wakhe kanye lenkokheli yomdabu kulelo lizwe ngendlela abazaqhuba ngayo lomsebenzi. Uhulumende uthi izidumbu lezi zingamachumi amathathu lanye njalo ngezedlula emfuleni uRisuthu. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu osebenze eManicaland ngesikhathi seCyclone Idai ephathisa uZulu.
Into eqakatheke kakhulu sibili ekwenzela ukuthi izihlobo zalabo abathandekayo ababulawa kumbe abakhukhulwa yimfula zithole ekuthiwa yiclosure, zanelise ngesinto okuthiwa yikudla inkubalo, zanelise ukudela. Ngoba ngesikhathi kusenzakala i-cyclone Idai, njengabanye abafikayo khona ngale ukuyancedisa, kwakubuhlungu kakhulu. And futhi angikholwa mina ngokubona kwami ukuthi lezi zidumbu ezitholakeleyo okuthiwa zingu-13-1 yizo zodwa, ngoba baningi abantu laphana abahambayo. Abanye bangabe kungazakali kuze kube namhla ngoba abanye bangabe bagqitshelwa ngamatshe aphuma ngaphansi komhlabathi, ikakhulu enkangu lasendaweni okuthiwa kuseRusithu ngale ekhopha. So kuyinto, kulinyathelo elihle elenziwa ngabohulumende ukwenzela ukuthi kusizakale abantu, abantu banelise ukudela ngezihlobo zabo ezachabalalayo kulingozi ebuhlungu kangaka.
Njengomunye wabasebenze ukucyclone Idai unakekela amalungelo oluntu, kuyini ongathi lakho kumqoka ukuthi kwenziwe okulokheki kusasalele? Abantu bagcina bethola yini izindlu zokuhlala lokunye?
Njengomunye owabe owayephathekile ekuncediseni laba bantu abadilizwe izindlu labalahlekayo labashonayo kucyclone Idai. Kuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi lanxa manje silabantu asasebenza labo khona ngalabafundisi abasemanicaland, abantu lokhe behlala ematendeni kuze kube lalamhlanje. Uhulumende wahamba wathembisa ukuthi uzabakhela izindlu kuze kube lalamhlanje, abantu lokhe behlala ematendeni iminyaka sizimine, abantu behlala ematendeni kungalalutho olwenziweyo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu esikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyathatha inyathela lokuthi laba bantu batholiswe izindlu basuke ematendeni, ngoba abanye sebeze bakhulisa abantwana besematendeni. Akusompilo emnandi ukuhlala ematendeni, yinto embona ngani imqoka kakhulu. Kanti njalo bese kuphindwa ukuthi kusasenjalo kufunakala futhi ukuthi abantu labana baqhubeke besenziwa into ethiwa i-post-trauma healing. Ngoba abantu bemanicaland khona ngale kubonkangu eChimanimani lokhe bele trauma. Nxa ungakhuluma labo ngesikhathi ngigcina ukukhuluma laso ngabo, abanye bakhona bangabona izulu lithwala vele bayesaba, ngoba abakubonayo kukhulu akulamkhosi. So ngabantu abasadinga le emotional psychological support, psychosocial support ukuthi impilo zabo nje zibe right. Abanye vele bazadinga nje ukuthi basuswe khona ngale, lanxa nje abanye abantu bengakuthandi ukuthi basuke endaweni ethile bayihlaliswa kwezinye indawo, ngoba bathi impilo yabo bayijwayelele khonapho. Kodwa hey, kubuhlungu lokhuyana la manje nxa ubona lapho kwageleza khona amanzi alamadwala egiqika edisa izindlu, abantu befela khonapho. Ingani lami nginje nxa ngucabanga lokho engisakucabanga ama-memories akhona ebuhlungu ngendlela ekwakudatshululwa ngayo izidumbu ngaphansi kwamatshe. Kusonto emnandi abantu abasadinga ukuthi baqhubeke besekelwa nguhulumende la lenhlanganiso esizimeleyo, lathi abamalungelo loluntu siqhubeke sibamela, simela amalungelo abo ukuze bathole uncedo.
Lo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda osebenze eManicaland ngesikhathi sika-cyclone Idai, ephathisa abathinteka ngalesi sehlakalo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abakumsebenzi wokuthengisa izitaladeni bahlanganelo sibalukhulu wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Christopher Dube, kunye lomphathintambo kahulumende obona ngeze-devolution, umnumzana Paul Nyoni, kukhulunyiswana ngodaba lokufumbathiswa kwamapholisa kamanisipala ngabanye abaphila ngokuzisebenza. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abahlaba amajekiseni amathathu okuvikela i-COVID-19 ukuthi bangazagqoka amamaski nxa bephandle kwezakhiwo, kodwa bagqoke nje kuphela nxa bephakathi kwezakhiwo kumbe besemoteni lamabhasi athwala abantu abanenge. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yabonani bantu bakastudio 7 nje bonke ngezindawo ngezindawo abalandeli. Ngicela ukuphendula lo baba lo othi umnangagwa ungcono kulomgabe. Akulazabo ungcono laphana samfana laphana kumnangagwa lapha. Umnangagwa nje lomgabe nje into eziyi-1, into ezivulala elizwe leziya. Into ezivulala eZimbabwe yonke nje boyi-3 lo chiwenka nje bonke mgabe umnangagwa chiwenka. Kuyafana nje izinto ezivulala elizwe leziya. Khathesi liyalokhe likhala khona ukuthi uyenkayi lami embuyenkayi khona ngafo lapho oshoko okhuluma khona. Khathesi irodi lokhe ifile, irodi suka kobulawayo senkayi kopa lokhu ifile umnankakungeneni nesikhundleni lokhu sehluleka nje ukuthi elungise umgwaqo nje kuphela irivete kopa kulokhu ifile umgwaqo obulawayo yonke lena imgwaqo iyafa behluleka ukulungisa nje kuphela. Kuphana umgwaqo nalo senkayi la uhamba ngawo ufile, amabhasi ahamba nzima, kodwa nothi umnankagwa ungcono kulomgaba ulaza bungcono. Ungcono nje abukho nje kuphela. Lingalali nje, kumele livuke livula amehlo nje libone ukuthi kwenzakalani kwenze politics.
Eh, salibonani ku studio 7 othungamili labanye nje. Hayi simanga, mina ngujabulani moya enkayi. Ya, ngilesimanga labantu bakithi ukuthi asiboni ngani. Kathesi sokuyiwa kuma campaign ngokuvota. Izani siqalisile futhi ukusebenzisa amakhubayo ekade walahlile. Umuntu angasebenzisa ikhuba elima uyalilahla. Alibeke nje raf. Uzalikhumbula izulu seliqalisa ukuduma. Ngokuphelele kaSeptember sekhona elidingi ikhuba lelano tali kuduza libamba bami. Yikho kwenza izani PF kuma Ovet. Sedingwa futhi ukuthi abancedise ukuze banqobe ngoba ethusela abantu. Yikho abakudingayo ukuthi ama vethi kakhohlwa yewathi bonke abantu abaningi ngase bekhona bekhunjulwa namhlanje ngendaba yokuthi sokuyiwa okhetheni abantwana beZimbabwe ngaba kubona lokho ngaba akwazi ukukhetha inkokheli abayifunayo ukuze ilizwe likhululeke. Lokho kukhulikithi la singahlala siziphofu sizahlala sisedubeni size siye kufa ngoba mina senze ngiluphele kodwa ngaye ngiyiyouth ngimncane ngagijima labo ngempi ngagijima labo kodwa isifani kade sanzange ngithole lutho akulanto ngayidlayo lapha kuleli lizwe.
Kustudio sisitudio 7 linjani? Hawu bakithi, sicela lisibalele lathi ethu imlayezo esiyifakayo bakithi. Lokhu esifaka, sifaka, sifakwa, ayibalwa, ayibalwa. Siyalokhu esiza umuntu wedwa ekhuluma bakithi, lingabe linjani? Siyacela phela lathi lilalele, livule ethu imlayezo. Kumbe manxa inamba zingayisizo, lisisendele ezinye, sisebenzise zona.
Yeah, studio 7, tswana njani, ngoba bakithi. Kitai sapiri na basazwe tu sapiri akulu ba kitai ai akula duto chen ba kiti city pambili nge triple C city pambili nge triple C ba kiti city pambili ngayo kakhulu mpela ngoba angiye kuze kulunge ba kiti ukuthi kuthiwe siyalinda i-government thina singabantu abatsha sisakhona ukuzenzela izinto into esishota ngama opportunities so sicabanga ukuthi triple C mayingangeni iphathi lizwe izokwazi ukuthi wonke umuntu omutsha ebe ne-opportunity njengasemazweni emazweni azasifike sisilinde i-government ukuthi senzele ukuni safika sathola kunama-opportunities wa wonke umuntu omutsha ufike uyazenzela whatever ufuna ukuzenzela yona sisemazweni sinjalo nje siyaziphilela si-right asina-problem so sidinga i-government enjeyabo South Africa enjeyabo Botswana enjengamanye amazwe nje amazwe anjalo yinto esiyidinga sidinga ukulinda ingqolo ebuya ku-government cha sidinga ama-opportunities ukuthi sibele i-government kube nemali ekhantrini kube nayo yonke into nje ama-resources esiwadingayo simphakathi singaphili ukuthi kuthasiphilele ukuthi linda ugovernment ukuthi alethe ingqolo yalethe umumbu alethe ini asizuphila nge-orabhu siwumphakathi asizuphila e-orabhu sizakhamizi be-orabhu beyini ebuya ugovernment asazi thina sidinga ukuziphilela sibe nama-opportunities funde sibe nayo yonke into nje siyidinga ekhantrini yethu simanaje impilo sizimanajele impilo ekhantrini yethu hhayi komakhelwane cela indlulise e-audio leyo mdlulo okhulumayo
Studio 7, Studio 7 njani? Yeah, hayi namntanzo uthanda kuPaula njengamabanda wonke nje akhona eZimbabwe anazo umbusazwe. Ah, ngizaqala kuzaphu. Izaphu, izaphu ithi National Party kodwa ikhankasa eMatebrand kuphela. iNational Party anti ikhankasa eZimbabwe yonke. Indawo sangasizwe ukuthi ayisemaswingi, sangasizwe ukuthi iseHarare kodwa bathi bayiNational Party. Hayi, izaphu idlala ngabantu bakithi, izaphu idlala ngabantu bakithi. Ngibuye laphana ke kuZanu PF. iZanu PF ukuthi uyawina, kanti into engimangazayo ukuthi iZanu PF ukuthi uyawina kodwa amadolobha amakhulu akhona lapha neZimbabwe wonke aphethwe yi-opposition. Kanti iZanu PF le iwina ngaphi kahle kahle? iZanu PF iwina ngaphi kahle kahle? Ngoba amadolobha wonke aphethwe yi-opposition. Ungaya ngaphi uzathola kuyi-opposition kuphela ephetheyo. Kanti manje yona iZanu PF le iwina ngaphi? Nesitiye sicela ukuthi abantu abasebenzisa uzokhethwa bekhitshwe bonke kufakwa abantu abatsha lapha. Ngoba abantu abasebenzise kuzeki labana ngengqatha seZanu PF labana abantu. Abakhitshwe bonke kufakwa abanye abantu abatsha. Zobona iZanu PF iphuma embuzweni.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 konke labalaleli mina ngizafuna ukukhuza kakhulu leli bandla leli abalidizani PF leli ake lisiyeke bafuthi ake lisiyekeni please thina njengathi plumpri siyalicela asifuni sesikhathele ngamaphepheni namba lingcolisa izihlahla zethu libhizi lifaka amaphepheni lapha vote for zanu ayizanu asifuni thina vele plumpri kufanele ukuthi azila president asilifuni bafuthi please siyacela lisiyeke phansi asilifoni sithi phambili nge triple C phambili Zan PF siyacela nje mbingazihlupho ukukhankasa plan Christian
Salibonani baba studio 7 ninjani hawu sikhona sikhona siyabonga sesizama ukuthi siyathumela imiyalezo eminye sithi ingasafunda kodwa haya silocala siyazidiza funda ngoba sibaningi ngiyaphinda njalo ngiyacela ngithi abantu masiyovota sihambeni siyovota ababhalisa bahambe bayovubhalisa abantu babhalise ngoba mawungasavotanga khona lokho mawubhalisile ngoba lokunjani lo kulesithupha manje ungavotanga shothi usunike ivoti lakho kulo hulumeni okhona kusasa sebeya futhi sithi hayi uhulumeni usirobhile kanti yithi thine singavotanga sihambeni nini siyovota sonke nini bona singavota sonke sizabonakala ukuthi kwenzakalani ngoba masingavotanga wonke amavoti ethu wonke lana akade kufanele ukuthi siwathathe sivote uma singawasebenzisanga thathe nguhulumeni nalokho so please bandla sihambeni nini siyovota sonke nini khulume ngento esiyibonayo ukuthi senze njani lapha sirobhekile lapha lapha lalapha Nkosi mayibusise ngiqala ubuze lo Cholocho ku WhatsApp
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ophathelane lokwehlisa ukuguquka komkhathi imithelo lokwehlisa imbadalo yezempila kahle uhlelo lokulwisana lokuguquka komkhathi luzathola imali engamadola angamabillion angamakhulu afika phose amane 375 billion njalo abantu abedlula izigidi ezilijumi lantathu 13 million bazaphathiswa ukubhadalelwa kwezempila kahle. Eqeda ukusayina lomthetho uBiden uchaze njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Umthetho lo awusayinile namhlanje sibona ukuthi uza kwenza ukuthi impilo ibelula even kwabanye abathola ama low incomes umholo ophansi ize kuza kwenza ukuthi impilo ibelula ngoba njengoba sisazi ukuthi eMelika kakhulu izinto ezikhanele le health kakhulu izinto lezi ziyadula kakhulu njalo lokuthi ayehlise nje indlela ama taxes abantu awehlisa iphansi kuza kwenza ukuthi labantu abasebenza basebenze besazi ukuthi akusafani lokuthi mhlawumbe uthi zile wathola $500 kodwa ekugcineni uthola ukuthi esikwaneni sakho susala le 250 kodwa ke enye yakho lesisale isithethe i-tax so kuza qhuquzela njalo ukuthi abantu babe lomdlalo ukuthi basebenze udaba lwe-global warming ludaba abantu abaningi esiluthatha kancane kodwa ludaba oluluhlonzi kakhulu ngoba nxa sikhangela isimo somkhathi kulamalanga ikakhulukazi nxa ungumuntu oyazi ongathi ulolwazi kancane noma olothando kakhulu ezintweni ze-global warming ilapho zabona khona ukuthi i-global warming it's a threat kumhlaba wonke jikelele okuyinto edinga ukuthi ngabe mhlambe umhlaba wonke jikelele uyathatha ama measures aqondileyo afana lama measures nalala athathwa yimelika ukuthi uthi sigweme izinto ezifana lokuthi sicine sibona sibala ama cyclone sicine sibona usiba lezinto eziningi ama izinto eziningi especially ama floods lokuthi ukuchisa kunqa uchisa kube lokuchisa okudluleleyo ukugcina ukuthola ama kusiba lemlilo evelayo kodwa ke nqa ukuthi i-global warming ingakontrolwa ngendlela eqondileyo kuza kugwema izinto ezifana lezi esizibonayo especially kakhulu as ama floods lani ngoba ama sea levels arise ayaphezulu okwenza ukuthi egcineni sithola sibona ukuthi izulu liyana ngendlela esesimeni esiphezulu kakhulu okugcina kukhukhula indawo eziningi abantu begcine belahlekelwa zimpilo
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube olandela izombusazo welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC Yabo
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa ekhomishini ebona ngezenkohlakalo awezak abopha ummeli weGogwe neMbuziya umnumzana Justice wajajena esitheswa icala lenkohlakalo. ibandla le MRP lithi lizaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba semaNdebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.